Siyabonga Gibbs Dube siyalambulela emsakazweni we Studio 7 omgqibelo omhlaka 9 zibandlela 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali chona njani izulukandaba mthwakazi omuhle ondlela zimhlophe olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Izakhamizi zesigaba sakoHingwe ePlumtree zithithibele kulandela ukufa kwabantwana ababili abacatshangelwa ukuthi baphiwa ichefu.
Kuthiwe i-postmortem results yonite ingani poison, ibadli poison, of which ayikaprove ukuthi bayide njani bayithole kuphi leyo poison, ngoba ma balele bedile bangaguli bazogula ekuseni, kusho ukuthi into ma beyidile bangabeyide ekuseni on Sunday.
Kambe kuyini okungenza ilizwe liphume ebunzimeni elikubo? Sihlaziya lolu daba lengcwethi kwezombusazwe kunye lelunga leZANU-PF. Silengxoxo lomhlabeleli olodumo uSandra Ndebele ubengapi kanti lezi nsuku
kade ngingacashe njengabe ngingumdlezane manjengoba sesithini umdlezane akuzanga abonakale eRomaroma emgwaqweni. So hey,
zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izakhamizi zesigaba sakoHingwe ePlumtree zithithibele kulandela ukufa kwabantwana ababili abathiwa ngodokotela babulewe ichefu. Abantwana abanye abane ababelalabo abafileyo babegcinwe emfeni bagula kakhulu baze basiwa esibhedlela kodwa basinda. Umbuzo osukhona kuzakhamizi ngothi kanti vele baphiwe ngubani lichefu njalo kutheni? Sixoxele sinye isakhamuzi salumango umnumzana Tshebukanini Leya othi kule mibuzo eminingi kwedlula impendulo.
Engakutsho abantwana babesele bevoda vele ntombazana osebenzayo abazali babe emfeni. Kwakulomunye otshonileyo wayebekwa twas on Sunday ekuseni isikhathi kudiscover ukuthi abantwana bayagula.
Babesele bebangaki?
Yoti babesele babe yi-4, oyi-1 wayengoka babomncane walapho ekhaya, i-3 yayingeye umuzi oyi-1. Omunye wangoka makhelwane but eyisemfamily lalapho. Kwazoba lalo ntombazana osebenzayo ngowa-4 naye etshela onini ukuthi wozane abantwana ngana baphathekile. Kwasekuseni ngabo-Sunday ekuseni ngabo-8 to 9 khonapho.
Manje odokotela bathi kuyini okungakwabangela ukugula lokhu lokufa lo?
Actually kuthiwe i-postmortem results yonite ingani poison, ibadli poison, of which ayikaprove ukuthi bayide njani bayithole kuphi leyo poison, ngoba ma balele bedile bangaguli bazogula ekuseni, kusho ukuthi into ma beyidile bangabeyide ekuseni on Sunday.
Okokuthi izakhamuzi zona nxa zicabangela zicabangela ukuthi kuyini okungakwenzakele, babekhona yini kade bephoxana kumbaba kade bengezwani labazali babantwana labo?
Lokhu asingeze sakufakaza ngoba singazi abantu ukuthi baphila kanjani labo makhelwane, but okusalayo abantu sebebelieve ukuthi maybe kulesintu ngaphakathi, ngoba ukudla okukhanya ukuthi bakudlile bakudlela abanye abadala abangazange bagule, but sekuphonke ukucatshangela ukuthi maybe kungaba yisintu esingasatholakali kahle through ama-postmortem nalawo ukuthi kungakwenzakaleni, but yona i-result ithi khona i-poison.
Alo-ke ngumnumzana Tshebukanini Leya isakhamuzi sakoHingwe ePlumtree ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le ePlumtree. Kambe kuyini okungenza ilizwe liphume ebunzimeni elikubo? Lo ngumbuzo esiwethulele ingcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana endawonye lesiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
Ubeze umngane uhlala ikhomba kodwa hayi asikomthameli asikuzameli kodwa ubona umuntu edonsele esiyale omunye edonsele esiyale bese kusifisele emini kodwa singavumelana sonke ukuthi angithi ngilabe ngeyethu and njalo futhi ingeyethu injalo sifuna ukuyitshela abantwana bethu bezizuka ezilandelayo then singababe ingqondo lalowo sizaqalisa ke ukwenza njengalolo okhunya ngomnumzane omaqabulo kodwa hayi asibonisaneni sonke asifakeni abantu phambili singafakeni izikhuza phambili singafakeni ubuhwala bethu phambili
mnumzana amacaphulana
ngiyamuzwa ubaba uJuma lapha ukuthi ukhuluma sibili ngendlela ekhulileyo njalo ebonisa ukuthi ngumuntu ovuthiweyo la njalo ubonayo umumo lokuthi ufunani ngoba nxa ngingatsho kuwe nginikeza isibonelo baba uGandhi i-economy yonke esikala ngayo ukuthi incwebe kakhulu izakhamizi abanye bagcina bengatholanga inzuzo yabo ngesikhathi nxa kungekela ukuthi ubidi abe seceleni ebelokhu enefula esithi laphana bayehluleka laphana bayavuma uthina masalaya ayekele ukuthi uzakulungisa yedwa babonisane bengaphuma le micije engcono le ndaba elizemthetho lakho khona phana nxa bengathi abaphethe zomthetho labo badinga ezinye icwepheshe lengcwedi zomthetho ezingaphandle kukahulumende kunoniswane kunothiswane ngemibono ilizwe leli lingaba buhlungu njengamanye amazwe kodwa lingaba ngcono ngoba lilizwe labantu abakhaliphileyo kakhulu abantu ababukhali njalo ulwazi abaludingayo baluthole sokuyisikhathi sokuthi kungavekwa phansi into yokuzigada kanti mhlawumbe kwenziwe iconference enkulu ehlanganisa bonke nje abaphathekileyo ngombuso weZimbabwe ababusayo labangaphandle kombuso banxusa abanye abangaphandle laba ababukhali kuboniswa nokuthi kathi umumo lo ungaqondiswa kanjani ke sikhohlwe ngezani sikhohlwe ngeMDC sikhohlwe ngeMDC enye sikhohlwe ngezaphu ke kuthiwe amaZimbabwe afuna ukulungisa umbuso weZimbabwe ngendlela ethini bethi bengincintisana ngokwepolitics izakhamuzi zithole okokulala zidlile zilale ziphuza amanzi iy'ngane zithole ukuya esikolweni abafuna ukuya esibhedlela bathole usizo ezibhedlela
mnumzana Juma elakho elokugcina
elami elokugcina ngelokuthi obani mntana weZimbabwe ungalahli imbele ngokufelwa ithemba kalibulali asaleli siloku sithemba sikhangele sikhiphe imibono engayizi ubana ihlasele ile ihlasa ezingcono ngiphinde futhi ngisithi kona ubudlwangudlwangu lokucabanga ukuthi namana singene ezitaladini siseca sidine kodwa sisenza njengalokho esibona kusenzakala kuwesitunda ngalo akusikho okuzabisa ubungcono bakulele lezibakho
lo ngumnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu PF obexoxa endawonye lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana. Inhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust ephathisa izakhamizi ukuthi zixoxisane ngenhlupho lokunye kwenzakala ezigabeni zazo ibilomhlangano ngempela sonto edluleyo. Ukuze sizwe okuningi ngomhlangano wabo, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla salinhlanganiso umnumzana Vumani Ndlovu.
Khangela ama-community dialogues nje ukuthi abantu behlangane bexoxe ngenhlupho kumbe langezinto nje ezenzakala esigabeni sazo sihlanganisa abantu kazana le-leadership.
Singathi belixoxa ngani kakhulu kolapho?
Ade sixoxa ngakho besixoxa ngentuthuko ezikhona emakhaya sixoxe futhi kabanzi langendaba ze-gender based violence ikade siyinganisi kubambile kakhulu sikhangele into zendlala ukufa kwezinkomo ukuswelakala kwezimali zokuthi abantwana bahambe esikolo.
Singathi ukukhathaza kakhulu abantu kuyini?
Owathi esinto ekhathaza kakhulu abantu yindlala. Indlala ibhahile kabanzi emakhaya abantu kabala kudla sinanzelela ukuthi izulu kalinanga kuhle izifuyo ziyafa abantu bemakhaya bathembele kakhulu ekulimeni singathi subsistence farming ngesikhiwa lekufuyela inkomo ukuthi bathengisa inkomo zabo kumbe izifuyo zabo ukuthi bazitholise bathole ukudla bahambisa abantwana esikolo benelisa ukuya esibhedlela bethengela abantwana izigqoko okwempilo yabo yansuku zonke bathembele kakhulu ezifuyweni zabo lekulimele kodwa ngenxa yokuswelakala kwezulu uhlupho lukhona lubhahile sinto kumangalisa.
Lina-ke libanceda ngani Ndlovu?
Akukho esingathi sibanceda ngakho kakhulu ngaphandle kokuthi senelise ukuthi sihlanganise abantu bangaze baqondana lohlupho lona lolu umuntu ngamunye ngamunye kodwa bahlangane babelane imibono ukuthi nxa sokunje kuyini okungenziwa isibonelo ngesakwenza eTholotsho leLupane ukuthi abantu behlangane bethi nanku kathi sesibhekane lohlupho lokuthi abantwana sebe dropa ezikolo kabasaye ezikolo ngenxa yendlala kuyini okungenziwa
lo ke ngumnumzana Vumani Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso ye Rural Communities Trust obekhuluma icingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Okwamanje ke sengilichiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwethu lwabezesifazane.
Siyalamukela uhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo nkosazana Magodonga Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana e-Women of Zimbabwe Arise iWoza. Sikhangela wonke okuphathelane labo mama. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Nanku sesiku 2016.
Akusizanga konke sikhangelele ngoba ngingihlanganisa ukukhangela ukuthi ekutholeni ukuthi sekuthi umbuso welizwe sitshe i-constitution ngo-2013 kube lula empilweni zama-Zimbabweans. Ikhulume ukukhangela i-Bill of Rights ukuthi khona engakhangela ukuthi sikhuluma ngamalungelo ukuthi abantu kumele ezokuphila, ezokuphilisa. Kuyekile lokho ngoba umsebenzi ayikho nabathengisayo ama-vendors alethe kuqotsha umumo olize zemkhono ngazima ngakuhle sekuchakala kakhulu kati ilungelo lezemfundo kuleminyaka khaya ngamiye esiphile kakhulu kazimele ngoba sinaze nikhona ezemfundo zethu ayitholi ibhajethi ekahle nxa ukhulume ngebhajethi esinje so ngezinye izinto esingathi khona hhayi asifikekanga nemfundo leyo ngoba lapho ikhangele liyakhona ukuthi size nto sikhona sethu quality sikuenjoya ukuthi endlini bese awakhosha right awukho ukuthi sizobulokozile ezimbabwe ukuthi hayi silungile ilungelo le-constitution and uhulumente uzama ngenzwana yomthailand sesikhuluma ngenxakhangela ukuthi isikole ziyavula sikhangele ukuthi khona sikhangele ukuthi abantwana ngabasele qosha isikole ngenxa yokuthi khona kulilungile kuthiwa umlando kahulumende ukuthi abone ukuthi abantwana bayathola i-free basic education and lokhu akwenzakali ngoba abantwana base-primary anakho beqosha isikole nxa kuthe waba ledubo emndini umntwana omntakalo neqalo kungaphaki ukuhlala phansi kodwa ngabe sikhangele ukuthi vele imfundo yezimbabwe abantwana akufana nomntazana bonke abayikhonfisa
ye kodwa sikhangele ukuthi okwemfundo kuningi okudingakalayo lokhu liza kufeza njani njengoba sibona ukuthi kudingakala imali eningi kakhulu elizweni
because sikhona uhulumende akadlali umlandi wakhe ngoba kumele nazele ukuthi khona aqakathekise imfundo ayibe yeba lebhajethi eningi ukuthi ungabi ngumzali ngoba ngakhangela kuthi abazali besesiphithe ezemfundo ngathi uzile ezimbabwe nje odrive i-economy yezimbabwe ngoba akula economy esikhona ngaphathile izakhe ukuthi amapholisa atholakala emgwaqweni adinga abantu imali ebantwini abe iindaba zikahulumende zifuna imali ebantwini abantu bathetha ngaphi so kusikhangela ukuthi khona uhulumende akadlale indima yakhe aboni ibhajethi yakhe uyayiqakathekisa asikho emntwini thina ukuthi abona i-ani namapholisa ozadlala ekhona ibhajethi emini kumele kubantu bathi sikakhangela ngezemfundo nezempilakahle.
Kahle kahle kuyini okwemfundo elifuna ukukukhangelisisa kungahlawulwa yini kumbe kukhona okunye likukhankaselayo?
Esikukhankaselayo ukuthi khona imfundo yethu ibe lehlonze ngoba ungakhangela ukuthi imfundo yakathesi ungakhangela umntwana wafunda ugrade 7 maybe sithi ngabo-85 ngabo-90 umkhompele ugrade 7 wakathesi ugrade 7 wakathesi uyimpumputhi ongwanga ukuthi uyize ngale mfundo esebizini ofom 4 angikhulumi ufom 4 ngeyithi ukhuluma naye le isikhathi lezitshale yazi le ekhaya nandala bayafuthele phambi sekukhangela ukuthi sikhangele yona esingathi isilabhasi icurriculum ezemfundo ezimbabwe ukuthi ngathi vele iprojisane iprojisa umntwana ozahlale isikhathi samfundo esizahlale ofisini kumbe iprojisa isikhathi samfundo esizadala imisebenzi yini ethi besifundile khona le sekukhangela ukuthi abantwana bonke kumele benele ukufunda babhalile babaleka ungabe ungakhathazeki lelithi khona ngapha i-constitution ikhuluma nge-free state education ukuthi wonke umntwana nxa singathi kule-free-state deficit education, state-funded deficit education, omba ukuthi awukusezo ezimbabwe zithekule umntwana kwazimfana ngoba i-constitution ithi compulsory, not compulsory, kuyakhekelela. So wonke umuntu omelayo kwazimfana ezimbabwe.
Sibongile kakhulu ukuxoxa lawe ungavalelisa abalaleli.
Ngibongile abalaleli ngithemba ukuthi ngiyachathela lana ukunithona isekelo kombuso wethu siyashetsha ngokomendo wethu ngoba isekelo lethu sithethe yinto esikele ukuthi sikhulisana ngendlela ngendlela ngezimbabwe libe lomnyaka ka-2016 omuhle.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo Nkosazana Magodonga Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eyewoza. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo olufanayo. Lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile Mhlanga, ubelelanga elihle. USandra Ndebele ngumhlabeleli odumileyo, kodwa kumaviki asanda kwedlula ubethuli engabonakali lapho okulemidlalo khona. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe laye ukuze sizwe okuningi ngokunyamalala kwakhe.
Kathesi angithe studio ngipromotha i-album yami izenzo ngoba ngesikhathi lapho ngiqeda ukuyilontsha yikho lapho enganandzelela khona ukuthi angisamanga kuhle. So angisathola ngithuba lokuthi ngibhodabhode ngihambe indawo ngilipromotha. So kwakathesi sesisebenza on ukwenza ama-videos for i-album, then ngiqeda lapho sengiyenza i-country tour ngibhode indawo zonke ngebambe itholotho ngenkayi. Yeah, ethi noyi promoter leli dalati.
Yeah, idlalade leli singathi wali recorder labo bani.
Idlalade leli ngisebenzela abantu abaningi kakhulu. Ngisebenzela lama teddy bears ay South Africa, labana bake basebenza lo Kiyo Nxalibazi, ngasebenza lo Jays Marawini, ngithe mkhulu kakhulu kobulawayo, ngasebenza lo Japheza, bamuthi no Man of the Moment these days eZimbabwe. Ngasebenza lo Nesh udume ngengoma yakhethi Chiporani, ngasebenza lo Thandeka waye kuntombi zomqangala bathise Christina hoshwa i-i-tribe. Ya, ngisebenzela abantu abaningi kakhulu. Ngasebenza lo Face All Face the Music kothise Goli, ngasebenza lo Pesi, ngasebenza lo ngisebenzela abantu abaningi kakhulu. So ngalandelela ingoma zonke nxa ungathi ukuzilandela ziyabe zilo-producer wabo lo-composer wayo ingoma ngengoma. Ngasebenza la ma-conquerors engomeni ethubulawayo e-albumini khona lapho. Ngasebenza luthulani, ya ngisebenzela abantu abaningi kakhulu.
Ya kusihlabelele phela yodwa love yomshona kuthiwani khonapho?
Okay, ulove yomshona seke sicelebrate ama-intermarriage. Mina ngiyabentshela ubabakazi wami ukuthi eyi ngiyathanda leli shona elingalifuniyo, ishona lalo kuthi eyi ngiyathanda leli Ndebele lamele engalifuniyo ukuthi sathande, but sesithatheni all the same. So lokhu kudala kuthiwa into yayithabhu engayenzakali kakhulu, but because of ukutshintsha kwezikhathi lesikhathi esesiphila kuzo asesiphila kuso, sokuyinto esisenzakala nje and engasela problem kumbe ukuthi abadala bathini umba abantu bathini. So engomeni le sebesikucelebrate-a khona lokhu.
Akuyihlabele kancane nje.
We babakazi ngiyalithanda leli shona. We babakazi ngiyalithanda leli shona. Anilali ngalo liyeza ukuzolobola.
Uyeza ukuzolobola. Luthando, thando, thando, thando. Luthando, thando, thando, thando.
Sibonge ke uGibbs Dube wexoxa lapho lo Sandra Ndebele, umhlabeleli odumileyo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo, igama nguChris Gande. Lilale.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.